esigabeni zethu lamhlanje. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe kusasa ukuthi uzaqalisa ukukhankasela ukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Abantu abaningi abahlala esabelweni seMatabeleland South bathi kuyamangalisa ukuthi abalandeli bebandla leZANU-PF yibo bodwa abanikwe imigodi yokwemba igolide eBhalakwe. Kulabantu abaningi abenza inkundla ezithiyeneyo ebulenjini be-inthanethi abathi kuyethusa ukuthi umntakamongameli uNkosikazi Bona Jikore ngomunye walabo abakhangelane ngokumemethwe ngobabona kude izigwalo lokunye okufanayo. Kulayithok namhla kuhlelo labesifazana asiyisuzeni bomama sihlolisisa ukwesaba kukaZulu eZimbabwe othi kulakho ukuqhamuka udlakela singakenziwa ukhetho ngomnyaka ozayo. Thumelani i-imeyili yezelweni kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930, 6065, 15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.